Ekwethuleni wakhe umbiko oqhakathekileyo owe-State of the Nation namhlanje emsakazweni kamabonakude owe-ZTV, umongameli Emmerson Mnangagwa uchaze amabandla aphikisayo njengabathengisi njalo beyibo ababuyisela muva intuthuko yeZimbabwe. Act 1, Mnangagwa text. Umongameli wemthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo uthi akulalutho alukhulumileyo umongameli useyehluleke ukubusa kasuke embusweni.
Esithanda ukutsho ukuthi uEmmerson Mnangagwa akulanto ayikhulumileyo ekuseni ku-address yakhe. Esingakutsho ukuthi yena lezan PF yakhe sebeyehlulekile ukubusa. Ilizwe lifile, akulamali, akulalutho, abantu bayalamba, izibhedlela zisebenzi, abantu bayabotshwa nje ngenxa yohulumende wakho ocuka, uhulumende obulala abantu, uhulumende ohlukumeza abantu. So thina njenge-MRP sithi hayi kathiye sokumehlulile. Afisa amacala akhe wonke awenzayo kusukusela kumacala egugu.
Isikhulumi se-MDCT umnumzana Khaliphani Phugeni uthi inkulumo kamongameli bayayamukela kodwa ayila sisombululo somkhuhlane we-COVID-19.
Kodwa nayi phela inkinga ukuthi sengiyazame ukuthi ngibone ukuthi sizokuthola kanjani especially inhlala kahle. Akulahlelwe ngilubonayo ukuthi umongameli uthi sokuzenzeka kanje kanje, akukho engikubonayo. So ukuthi ngabe umbuthi njengoba naye COVID khona ngizozama ukuthi abadala 18 kusiya phezulu ngeviki $10, abancane 18 kusiya phansi $20 ngeviki. Ngabe sithi luhlelo phela lwenhlala kahle le lokuthi kube nokuthula nakho konke, ngoba konke lokhu nje kubangelwa yiyale ukuthi abantu basedubeni nje olungakhulumekiyo. Bengifisa namba labantu laba ukuthi abayathathwa ngasebusuku bayotshaywa bahlukumezwe. Ake kume lokho bakithi, ake kume. Sengathi umongameli ngakufakela amehlo lokho abone ukuthi kwenziwa ngabo bani. Abese bavalela bona bona abantu ejele.
Isikhulumi se-MDC Alliance umnumzana Sweden Chiroza uthi inkulumo kamongameli kayakhi lizwe ngeyokudiliza.
Iyo phela inkulumo evele emuntwini woko wabiza amaNdebele, abantu besiNdebele nesithi ngamahuhu. Okwakathesi usesithi abantu abakhuthaza uhulumende ukuthi kungabi lokusela phakathi kukahulumende ayobathi ngama-dark forces. Ukuthi dark forces ngabe usitsho ukuthi abantu abala amadlozi amabi, kumbe abantu abalezinhliziyo ezimbi, kumbe abantu abasetshenziswa ngusathane. So zananzelela ukuthi inkulumo le vele kayakhi lizwe, inkulumo eyokubulala, inkulumo eyokudiliza, inkulumo evele etshengisa ukuthi ivela emuntwini owayekhona ekhokhela amabutho ombhuqazwe.
Umongameli Mnangagwa kwenkulumo yakhe ukhuthaze uZulu ukuba abambane amelane lalabo abaphambana lentuthuko yelizwe abenza imisebenzi yenkohlakalo. Umnangagwa uchaze ukuba intuthuko lokungahlaliseki kwelizwe kuphazamiswa ngamabandla ezombuso aphikisayo, umkhuhlane we-COVID-19, ukuguquka komumo womkhathi kanye lezijeziso zomnotho ezetheswa ilizwe. Wathi uhulumende wakhe uphakathi kokubumba imithetho ezakwenza ukuba kube lokubusa okuqotho. Iningi lithi umbiko kamongameli owe-State of the Nation address kawutsho lutho, nankuphela wathi engena embusweni ngomnyaka ka-2017 ngemva kokuhluthunela umoyi uRobert Mugabe intambo zombuso encediswa libutho, wethembisa ukuba uzabusa ngcono kulo moyi uMgabe. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.